Umbuzo wanamhlanje ubuzwe ngabambalwa, uReason, uRobert, uKhutsayela, uGift. Bathi bona chasisa mnumzana, isisekelo sombuso logwalo lokuqala, iDraft Constitution, siza kuthiwani? IParliament ingasala lesi sisekelo kodwa uZulu asithande, kumbe uZulu athi hatshi asisifuni, iParliament isithi yes yasifuna. Imvelo yokwakha isisekelo sombuso iku-Article 6 yesivumelano samabandla ombusazwe i-GPA. Inhlandla esikhona kulo manje ngelokuya emaphandleni beyingatshongo lokho, kodwa sesikhangelane lakho. Sesivela ebantwini, siza kuba lo mhlangano wesibili walabo abalophawu lwesisekelo sombuso, i-Second Stakeholders Meeting. Leli thuba lokucazulula i-draft yethu, kumbe sithi ugwalo lokuqala lwesisekelo sombuso, sizalithola. Isithelo lesi sihanjiswa ke eParliamenti ukuyacutshungulwa lokuthintithwa. Ngemva kwalokhu, uZulu lamaZimbabwe jikeleli uzanikezwa ithuba lokuvota ekhethweni lombane, i-referendum, ukukhangelisisa ukuthi yikho yini esakutshoyo na. UZulu engavuma, isisekelo sombuso senhlandla lawuqala sizafakwa egwalweni likahulumende igazethi. Le parliament layo izasembatha okusemthethweni ukuze ibe yi-constitutional bill ecutshungulwa lokuvunywa ke iparliament. Kodwa kungaze kuphazanyiswe lawa manyathelo, umsebenzi lowo kawupheli. Umzekeliso, umhlangano wesibili wabalophawu lwesisekelo sombuso bangaze bathi ayisikho okwatshiwo nguZulu, akusadingi ukuhambisa lolu gwalo eParliament. Asithi kumbe ugwalo lolu liye eParliament, abahloniphekayo laba balufihlize, luzokwaliwa nguZulu ekhethweni lombane, i-referendum. Engukutsho lapha yikuthi amanhlandla amane lawa engafihlizwa, akusela sisekelo sombuso esitsha.